Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 20 Zibandlela 2022 ngu Dr. Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiqapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile. Yinani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Esethula umbiko wakhe oqakathekile izolo wokufikisa umnyaka esesikhundleni. Umongameli Joe Biden welemelika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane olwe-COVID-19. Umculi owaduma neminyaka ko-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manhattan wacula ingoma ehaya iqembu lenguqo ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lanxa inani lababanjwa kwele-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokho bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ikobulawayo.
Yatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalitshumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amane 411 bahlolwe bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asiqapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask. Sibona ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagciza engani ngamathayi wona engama-mask.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula amakhulu amabili lamatshumi amabili enkulungwane 227,552, wasila abedlula amakhulu amabili lalitshumi enkulungwane 210,675, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,276, okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye lamakhulu ayisithupha 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakobulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini eli olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya nokuthi uziyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza banakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo ukuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedi nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation leyo izasiza abantu bakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi i-TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha, njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okulenani eliphezulu kwizwekazi le-Africa elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 ngikwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kubikwa kukuningi uMakhuphe asebenzile ukungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphe ungahambelani lokumele kwenziwe ngumuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT omama udokotela uThokozani Khuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipani Phokeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zathu ezilengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le constitution lalokho kumele bakwenze lalokho kumele bangakwenzi ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eparliament kusiya phambili kuzamele babe nga pambame phambili kuka arbiter general onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethula kwemibiko kubandlale MDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kamakhubhe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungile lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumnisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandlaleli
Dokotela ukhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela Khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa ke into engayitho ukuthi uDouglas Monzora kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021 okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014 engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama Makhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ewubulawayo umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana e-Facebook ekhasini likaManatsa ukuba badane kakhulu ikuthiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo we-GD Jive kwela kwela letsabatsaba uManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bebelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona-ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukelwe umanyano we-North Atlantic Treaty Organization NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lengithathele izindaba yomsakazo we-Voice of America uthi
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the strategic stability dialogue at NATO with the NATO Russia Council.
Ele Russia silinika umlando ukuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlanganele abantu abanengi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjwa kanjani. Konke lokho kusemandleni we Russia ukuthi lingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Utele melika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunenge esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunenge kakhulu okunye kwangkhona ke izijezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe achiyeneyo sizakwenza konke lokhu sizenzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia umnumzala Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele Russia lifuna ukuhlasela ele Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle ngakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengise lokho efuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma kwasukuma amasenethazi khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile. Mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
Uputin udlala intsoro yakhe kukhona angabe azakwenza eUkraine kodwa mbonanga lokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano okukhathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe leUkraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Umongameli Joe Biden wele Amerika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in one year than any time before in this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Kulayitok lamhlanje uhlelo wasehlizweni kwamama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukuba namkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo kathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Inkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MDC team uNomzana Douglas Monzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wachaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNjongamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele ohlaziya izombusazwe uNomzana Diva Dube endawonye lentatheli zendaba uSimbarashi Nembaware laye ohlaziya izombusazwe. Onguye osungula lingxoxo.
I think oJamisa badlalisa isikhathi lisana lendaba yokuthi MDC Alliance ngoba nako bazibaya lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banika ama-judgments ayimbuyashela. Umthethwandaba wathi hayi MDC Alliance akusicinga labo nje ukuthi wabo yihlanganise ukuthi siya ekhethweni siyasanda that umbrella. So lato lelihle oJamisa kumbi iqembu elitsha bekhampeni ngalo. Yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuceda isikhathi lamandla le mali. Imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathele lihle lokuthi oChamisa bethishane lento yokuthi MDC Alliance MDC bani banayi benze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le islong overdue kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzadala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisikho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakubona ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababengabalandeli babo iqembu le-MTC asebengagcina besenza amaphutha abe sebezagcina eseza khoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bagcina bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibona ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isize labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ukho ukuthiwa ngifowethu Dube lapho ukuthi it was long overdue. Bachitha isikhathi nendaba engasebenziwa. Simzile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okuthuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhini amavoti. So kuthuthi-ke so isikhathi sesincane ngoba-by-election aseduze kathesi. Uthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingeni lisiyancintisa ukhetho lisithi hayi thina si-MDC Alliance /Chamisa. Anta ukuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe into eyenziwa kudala kwakunje iqembu laxa sikukhala khankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hayi sekuleqembu elitsha ngokuthiwa yi-Chamisa Chete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini ngokuzasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamemetheki indawo eningi okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi beqalise ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube.
Okwakathesi baba uNkomo esikhathini lesi abakhangelane nazo ama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumela omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi umphumela omncane kulokho abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esiza kwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhotabhote bakhankase babhote ibizo babhote indawo lezi abazifunayo ukuthi bayenelise ukuthi kuchazele abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokusho komfowethu lapho ngithemba ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyenelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo langebizo labo lelo ukuthi bazabe bengobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi iMDC kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala kuchona umdala uTsangirai wonye lokho sokukhona ukuthi omnye lami ufuna ukuphatha lami ufuna ukuphatha indaba lesikhuluma ngayo ukuthi uChamisa eMzilalenzi yasuka khona apho ekuthoneni kaTsangirai unfortunately ngeke aphendule uTsangirai ethuneni azobambanisa iqembu leli uThokozani babeveze nje bengamfuni from the word go even i-court sithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu
akuyiphethe Dube ulubona njani udaba lukamakhulu
udaba lukamakhulu bangokoba ludaba olingathi lunezinto eziningi ezihanganiselayo ezenza ukuthi umakhulu azithole sesimeni lesakiso ukuqala njengokuthi umakhulu wathi elimukiswa esikhathini ayefanele ukuthi ngabe mhlawumbe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki okuye kwayenza ukuthi ekugcineni sagcina simbone sehlambalaza intshona sezimfeni langaphi yilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazi bavele phambili kodwa baqale bayelukise izinto zawo besesemuva khona ngale
umnumzana Tifa Dube uhlaziya izombusazwe ubexoxa lapho endaweni lenthethelezindaba uSimbarashini Lembaware laye ugcukumula izombusazwe abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo unkosazana Vitrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwa sithandekile emhlanga we-Studio 7
ubo wona awukho muhle angithi yabona ukuthi kuma-social media kuyakhulunyelwa zonke le zinto abantu abaningi bayeT_V yebo silaba abantu abathi hayi thina vele kudala sithe egoli ayikho into engayenzeka ngoba besibophi basiposa vele thina kudala sithila la kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye omama balazi izibindi ezindala omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bethu bala bantwana masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sekusenzeka kanje ma kungenzeka ibathwa hayi sesiqotha mina ngizophuma abantu abangizobafaka so abantu bangomama bathathezeleka kuthi like manje kule zindawo zokuthi abantu bayazisa amapemithi abaselawa ukuthola kudinyiwa amapemithi so bayabuza abantu manje senze njani konke lokhu lathi sinja silangabi lazi into eyinto ezigcinile ngoba nxa kuqothwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant sokuhamba kufunakala ukuthi bavale ukuthi bangaki abavela kwamanye amazwe bangaki abavela e-South Africa kuza thina kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa hayi kungcono baphume bengazibasasebenza kuqhatshwa abantu abavela e-South Africa thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela eZimbabwe basenza kulawa ma-restaurant bazoyazi sesuka lapha sikwazi ukuthi bazongenathi umbani owaziyo mhlawumbe kuzangena emathichini omama abaningi abasezimbabwe zalenza emathichini mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector o abantu abaningi abavela eZimbabwe basebenza kwi-security sector so wonke umuntu amaphapha phezu asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekayo yebo bangaba khona abathi hayi asilandlala kodwa thina njengabomama indaba silayo
okwakathesi kungabe kwehlukile yini kulokweminyaka enedluleni siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka
lokho kana obekusenzeka sikhabona izenophobia ka-2018 ngicabanga ukuthi uyayikhumbula bekungabantu akade bephuma nje bekangabishaya abantu bokufika shisa abantu bokukodwa bekungangenanga kwaze kwangena ngathi emsebenzini lapho sesibona khona manje amabandla ka-political parties eseyiwa sengenela izinto ezindala kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokufika into leyo siyibona isenzeka ema-trucking isikhumbule manje ka-trucking singene ngathi ema-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijwayeleyo akula muntu othayayo kodwa ukuthi abantu emsebenzini abantu ababuyela emakhaya wabo kodwa lapha besithatha hayi bazosithaya kuzadlula bangasithaya bazabona but now ngubani ozobabopha ngoba la maphadalalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona
sikhuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF
eyi umuntu ulale phenduka uyeusimangele ngoba besilokho sithi hayi kungcono umalemu usehlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-afrika i-afrika ngeyakhe kodwa mayeka ngethuni ehlukileyo kuyasimangaza kakhulu njalo kuyasibona ukuthi sesimi sodwa manje akula ngithilo yedwa sinathi kubukeka ngathi ngiya support ngala ise ngomunye ukhala ngokuthi hayi sengoya oqala futhi ngiya kula ama restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle labantu abazile South Africa bese ukhalele kwamanye amabandla hayi ukuthi ebandlele yethu sesinyina njengani manje ukuthi ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sikhala ukuthi kanjani ngoba sina simaze ukuthi sivikela loba nje kuyenza kwakhona ese kwenza yabona ukuthi usengami yabuya ukuthi support ngisho use wenza ukuthi hayi asikho ukuhlasela lokufika kodwa ukukhangela ukuthi laba South Africa lawa yadekelela lapha emsebenzini kodwa ndivele singakubhekelanga ukuthi vele kuye ku-EFF kakhulu kuye ukuthi
kungenzakala njani abantu bengasilahlekelwa imisebenzi lapho sikhanya ukuthi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali.
Kuthiwa ngesilungu disaster in the making, ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyele ekhaya kumbe noma singabuyelanga ekhaya singasasebenzi, kwenzakalani ngabantwa bethu labazali bethu sibasibuye abasekhaya? Futhi bazobulawa yindlala, singaze sihlale eSouth Africa nxa imisebenzi iphelele, kuyini esizakwenza singasasebenzi? Lathi khonapha sihlezi sizodlala sibe ngani? So yena le ndlela ayikho right, sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esila eSouth Africa, izimuli zethu ziyo-affekteka okuzibisileyo.
Lo nkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso yezimbokodo, ubexoxa ecingweni losandekile mhlanga we-Studio 7. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah ngisithi.